Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ekuseni ngomvulo mhla ka 12 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usexwayise amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ukuthi engaqhubeka ephazamisa imihlangano yekhomishini ebona ngezokukhumisana umlotha azawukhomba umuzi olomtshwala.
Lapha umnangagwa laye uchamisa abantu abayibabaya kuma elections bonke bahamba bengabangani ngabantu abangela mandate from the people.
Umnomzana Nelson Chamisa uhlangana lo nkosazana Thokozani Khuphe kobulawayo, kodwa ababili laba abavumelani ngodaba lokuthi ngubani umkhokheli we-MDCT.
Nxa ungathi uyakhuluma uyakhala ukuthi ulekhetha beshabe, kodwa bona beyiba belekhetha beshabe. Akula political comments ongasuka lapha ayi-adresse emashoneni, kodwa bona bayabuya bazi-adressa lapha.
Izakhamizi zeGaranyemba eGwanda sezicele ukuthi uhulumende yagebhe imigodi yamanzi alungise le migwaqo ngoba ziphila nzima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usexwayise amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ukuthi engaqhubeka ephazamisa imihlangano yekhomishini ebona ngezokukhumisana umlotha bazajeziswa. Amalunga ebandla leli asephazamise imihlangano yale ikhomishini emibili esithi kayiqoqwanga kahle ngoba ilelunga elilodwa nje kuphela elikhuluma ulimi lwesiNdebele phakathi kwamalunga ayisithupha. Umphathi ntambo ezenzakala ekhaya umnumzana Obet Mpofu utshele iphephandaba le The Herald ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi amalunga leli bandla achiyane lomkhuba ukuphazamisa imihlangano ngoba bezajeziswa. Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDCT, uze wahlangana lo nkosazana Thokozani Khuphe izolo kobulawayo, kodwa ababili laba abavumelananga ngokuthi kuqutshweke kanjani kudaba lobukhokheli. Abazi ngokwenzakeleyo bathi ababili laba bahlangane belabafundisi abathathu, kwakhulunywa udaba lokukhumisana umlotha, kodwa akubanga lesisombululo. Kunjalo nje isikhathi sokhetho lokhu sisondela, yona inkokheli ye-MDCT ilokhu ibanga isikhundla somkhokheli. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Muzobanzi Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakalayo.
Akamboni ukuthi khona kungabangela ukuthi ibandla linganqobi ngoba i-MDCT lokhu ayiyibandla elikhona. Mnumzana Gande, ngamboni sibili ukuthi singabe sizikhangelela ukuthi singaluza ekhethweni noma nje ukhanya ngani izinto kazimanga kuhle njengoba kathesi, njengoba nje sonke sikwazi nje ukuthi kwenzakalani between intambo zokukhokhela i-MDC le ekhona between nomnumzana uChamisa lo uDr. Thokozani Khuphe.
Manje sikhuluma nje, kukhona yini okwenziwayo ukuthi lisebenzelane ndawonye kuye wekukhetho?
Kukhona sibili mnumzana Gande, njengoba besizwile khonapho ku Studio 7 yeni leyo ukuthi yena umnumzana uChamisa uzimisele ukuthi ayevakatshela yena uDr. Khuphe ukuthi bahlale phansi bekhulumisane bebone ukuthi indaba leyi bengayihluza njani, ngoba khona kuhle kakhulu sibili ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane ngoba ukukhulumisana yikho kwakha kuhle ilizwe kulokuthi abantu bejikelane ngamatshe njalo kathi sikubona kusenzakala into esingayifuniwe naleyo eyodlame ye-violence asiyifuni sil, but ukuthi kuhlaliswane kuhle abantu bexoxisane sil bebone ukuthi nxa behlanganisa amakhanda abo bengaphuma lani kuhle kakhulu. Lokho
siyabona ukubana ibandla le-ZANU-PF lalo lingani lilodubo olufanayo lele-MDC, ikakhulu kulandela ukuziveza
kuka lo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ukuthi la usengenile kwezombusazwe ubona njani khona lo
into zangkhona uyazibona nje zizivezela zodwa emnumzana Gandhi yabona ukuthi njoba kuhlala kukhulunywa ukuthi okulempondo kwakufihlwa emgodleni uyabona so kufohlile nanku phela njoba kufohlile khonoku omnangagwa babezama ukuthi khona bekwenze umgabe ukuthi bemtshaya ikhuleyo bemkhiphe embusweni nangu umgabe sephinde waphenduka futhi esithi hayi mina laphana ngangitshaya ikhule yabona abantu laba abakho embusweni constitutionally uyabona so there's always it seems like the common thing between yena leyo umgabe la esayilandile ngeconstitution lakho khonoku uyabona umakhuphe impasse ekhona between umakhuphe lochamisa ngeconstitution so kukhanya ngani izinto zeconstitutionalism lapha umnangagwa laye uchamisa abantu abayibabaya kuma elections bonke bahamba bengabangani ngabantu abangela mandate from the people ngabantu yabona umnangagwa la ole problem naleyo ukuthi azangavotelwe ngabantu waphoma ukuzibona nje sekwaphana sengupresident lochamisa la azangabe ngumuntu oelectiweyo uyabo la sephoma ukuzibona sekhona phana sezithexo uyabo so yi problem yabantu laba asebelayo kathesi ukuthi ama authorities abo ukuthi the mandate they never got it from the people so they are not really constitutionally elected people and they don't have the mandate so nanko ke sokuphuma emgodleni abantu sebe basola ke like that inumzana Gandhi
allo ke ngumnomzana Muzobanzi Ncube isiphatha amandla sebandla le MDCT ngapha kwele America ubekhuluma ecingweni le studio 7 esedolobheni le Virginia khona pha eMelika lokhu sikudaba lunye kanti vele kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lokuxabana kangaka ebandleni le MDCT uBenedict Nhlapo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa
iningi labakhulumela Studio 7 ngokulwisana kukhona ebandleni le MDCT bathi sife esikhulu esesihlaselele libandla ikucwasana ngemihlobo ledlabuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela bathi sekusikhathi ukuthi inkokheli zebandla le MDCT zifunde ubukhokhelo obuqotho kumuyi okanye ungolo uJoshua Mqabungu Nkomo ukuze zikhiphele libandla kungabangxoza ebhekane lalo ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse okanye ungolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda nokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi sekugrawundi wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe kuthe loba esefile uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen kusitsho indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke qathaniswe amanye amadoda ilunga lentsha ibandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Khanyisa Sinkala wathi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlongudlongo bebandla leZANU PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo umnumzana Nkala uthi ngalesikhathi sobunzima ebandleni le-MDCT ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukamqabuko kungalisiza leli bandla
unkomo wayemele i-nationalism ofuthi ku-nationalism akula tribalism akula muntu obizwa ngomhlobo umuntu obizwa ngomntana enhlabathi andokumanje sesikubona ukuthi kuthiwa umuntu uyachaywa ngenxa yokuthi kuthiwa uLindebele kumele uyachaywa bizothiwa dissident ibuyela kini exotshwa emntari elizweni laseZimbabwe kuthe kabuyele kibo ikibo sokukuphi
umgcinisihlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana Ndlovu uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandlele MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo uthi njengoba iMDC ikuyadlelana kakhulu leMelika ayifundanga na indlela umnumzana Barack Obama amukeleka ngayo njengomongameli weMelika kungakhathalekile ukuthi wayengumuntu wokuza onsundu njalo ovela emulini engalambali eqakathekiswayo kweleMelika
eAmerica sibona abantu besebenza ndawonye baze bayekhethweni baphikisana khona kungabi khona udlame lokho singizwa ukuthi ukukhula kwezombangazwe asikubone eZimbabwe njengezaphu sibona kuyibuntwana especially labo ababhizi kulezi nsuku bechayana bodwa bebizana ngemhlobo bebizana ngama distant amagama anjalo kithi abatholakali
Abanye ke bathi kwethu usa ukuthi bandla elaphosi lakhokhela uhulumende ngemva kokunqoba ekhethweni ka 2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le United Democrats Movement umnumzana Andrew Nyathi uthi inkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Thina njenge-political party asikuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame ucuku ubuciwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizalo naseZimbabwe umnumzana Mikhail Dumani uthi nxa ibandla le-MDCT lifuna ukuthula kalifunde hatshi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu ukusukela ekusungulweni kwayo.
Udlame lolo silubonayo abantwana isifundo esasifunda kubaba wethu sibambane njengenkuni manxa kule zinto ezinje ukubambana kuyinkalakade abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini lilungise into yenu ngentando yabantu yikho ukwenza idemokrasi. Kathi kalila khona lalela constitution na ukuthi ma ucakile kumele kwenziwe njani. Esontweni kulapho umuntu ongaphambi ongaphikiswa khona kodwa ephathini abantu bayakuphikisa.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ngokucabanga ukuthi abantu besindebeleni abalalungelo lokukhokhela kodwa kufanele bahlale bengabasekeli kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengxabangxoza esebandleni le-MDCT. Abanye bathi lokhu kungaba yikho okwenza owayengumkhokhelwa leli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngoba ebona kusegcekeni ukuthi nxa engasekho unkosazana Thokozani Kube nguye ozakhokhela. Abanye ke bathi kudingeka abeyiswayo laba babonise ubukhokheli obulamandla ukubambana nobuthakazelelwa ngabaningi kuloba yikuphi abakhona ukuze babonise ukuthi labo bangalikhokhela ilizwe loba inhlanganiso ezinkulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Untombazana wezomgido othiwa yivosho uzodwa wabantu ulubhekise ngapha kwelemelika ngenyanga ezayo. Uzodwa usedale inkulumo emazweni afana leZimbabwe, Zambia lalapho adabuka khona eSouth Africa ngokugida engelampahla zangasese ukhangelelwe ukuzogida emadolobheni ambalwa ngapha kwelemelika.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Izakhamizi zeGaranyemba eGwanda sezicele uhulumende ukuthi agebhe imigodi yamanzi alungise le migwaqo ngoba ziphila nzima. U-Anastasia Ndlovu uxoxele izakhamizi lezi esizwa inhlupho zazo ngemva komhlangano obuqoqwe libandla lezaphu.
Izakhamizi zeGaranyemba eGwanda ezingene umhlangano webandla lezaphu wokukhankasela ukhetho lokubonisa izakhamizi abantu bokuvotela batshele inkokheli zezaphu ukuba lokhe ilizwe lathatha uzibuse into okuthiwa ngamanzi ahlanzekileyo, imigwaqo emihle kunye lezikolo ezicacayo bakubonela kwezinye izigaba zelizwe. Asizweni unkosazana Kholisani Moyo elandisa inhlupho ababhekane lazo.
Inhlupho zendlala, amanzi,
ukufundisa abantwana sibafundisa nzima xa kuswele imisebenzi.
Esinye njalo isakhamuzi sika ward 13 eGaranyemba, unkosazana Sibusisiwe Ndlovu, uthi kunhlelo zikahulumende kulenkethabe chabi abasekeli bebandla elibusayo yibo abangenayo.
Ayisuphe sibhekane lazo ukuthi kula kuyakhethwa abantu nxa benikwa ukudla esokuthiwa kulabezani kulaba ngabeyinye iphathi sokabatholi kudla. Yilihluphe esihlangana lalo kakhulu. Even emabeleni bayasikhipha kungena olutsha, abadala bayasala. Yilihlupho esilalo.
Esinye njalo isakhamuzi seGaranyemba unkosazana Sethukile Moyo uthi ukuhlukuluzwa kuphambili njalo ibandla elibusayo yilo elihlukuluza abantu.
Thina sibhekane lokuhlukuluzwa ngokuthi kwesinye isikhathi sabe sisesaba ukuthi siyenze ezinye izinto ngoba abantu bephathi yezanupiyefu bebesihlukuluza. Ungabonakala kwenye iphathi somele uthwaliswe nzima. Khona manje namhlanje sithe sisiza khona la abanye bebayisabile ukubula besithi khona na sesaba lizahamba khona ngale libuye abantu sebelikhangela kubi sebese sibayisabile ukubula ngenxa khona ukuthi besaba ukuthi bazola lapho sebekhangelwa kubi.
Osakhulayo uFreeman Smith uthi bayahlupheka abalamisebenzi ethi bacela ukuncedwa njalo amanzi ayahlupha.
Yakuswela imisebenzi lokuhlupheka entweni njengoku. Azi ngathi emakhithi nebhora lapho siyasweli amasponsa angasponsa. Amanzi akule endaweni eziningi. Akule lapho amanzi athatha kathani endaweni zakhona.
Omunye osakhulayo uElvis Nyathi uvumelane loSmith ethi le msebenzi yezandla inzima ukuyiqala.
Anhluphe sibhekane lazo ukuswela umsebenzi lokuyenza ukuzenzela ngezandla umsebenzi yezandla ukuthi sizenzele. Le lingasincedisa emathimini ebhora nasidlala ibhora njengekhithi into zonke njengamabhora zinezi.
Umnumzana Moses Linda uthi bahleli behlupheka konke okwenzakalayo kulokukhetha lobuqili.
Esibhekene lazo lapho egwanda ziningi kakhulu ngoba sihlezi sihlupheka akulanto esiyibona enhle. Lazo zonke izinto ezenzakalayo ziyasihlupha ngoba zenzakala ngazathi ezinye zilokukhetha ezinye zilokuqili. Akulamuntu okhulileyo ngenxa yokusenziwa izinto kuthiwa ngezabadala ungazwa kubona ukuthi okwabadala kukhitshwa ngayiphi indlela. Uphonguba yinto nje engazathi uphandlwe emehlweni kwesinye isikhathi uqunywe ukhanya ungasadli lokudla.
Evumelana loLinda, umnumzana Wilson Mabena uthi bafuna ukuba ngabantwana beZimbabwe ethi bahleli njengabantu bemzini endaweni yabo bathunjiwe.
Siyaswela ukuthi sizakwethulwa ngubani lokhu. Nxa ngayizaphi sibuyile kayibuye ngoqodo. Isethulela umthwalo esiphakathi kwawo, lohlupho lonke lolo esiphakathi kwawo. Sithanda ukubuyela emasikweni akithi, sithanda ukwenza konke. Akula, sifuna lathi sibe ngabantwana beZimbabwe. Kanti singawukhangela, ungakhangela sikhanya singanasibo ntwana balapha eZimbabwe. Yonke into ngaba yini, ungaze uyefika eGwanda khonapha edrobheni leGwanda. Imisika ke ethengisa amatamatisi awami mina owalapha eGwanda axotshwa kodwa ovelale muye oze kwenza wonke lokho. Nxa ungathi uyakhuluma uyakhala ukuthi ulenkethabe eshabe kodwa bona beyiba balenkethabe eshabe. Akula political comments ongasuka lapha aye address emashoneni kodwa bona bayabuya bazi-adressa la. Sesikhanya ingani ngabantu abathunjiweyo nje. Sesikhala ngokuthi ake kubuye uMosi asikhuphe elizweni laseGibhithe.
Zana Limbukani Baloyi uthi uLusizi sekuyiminyaka engamachumi amathathu lasificwamine mibili benatha ezifuleni ethi ngabe akusela mama othwala inkonxa ekhanda ngoba balwela inkululeko.
No, kuyafana nje masibhekile thina 38 years isithimbe sokwezibuya sinathi sifuleni thina asimelanga sinathi ezifuleni. Sibuze nga awumama kusela mama othwala inkonxa ekhanda yamanzi ngabuya. Indawo kithi le kwanda iyabalwa ukuthiwa indawo ilamanzi le bantu. No damu, no mgwaqo sivile. Sinzi esasisebenza kangaka madoda twasilwe lizwe lakithi sibathisa amagorilla ethu izingubo sibambathe zama ukuthi ilizwe siyone
uhlupho olubhekane lesigaba seGwanda inkabazwe leMandebeleni jikelele yisililo sinye abafundi bahamba imango emide abantu banatha lezifuyo njalo lemigwaqo ifile kuthi izibhedlela azilamithi Nyimele iStudio 7 iseGwanda ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia lo ngumsakazo weStudio 7 osakaza eZimbabwe sisakaza sise Washington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Donald Trump welemelika izolo njengenhlala yenza ucothoze intathele zindaba zebandla lamademocrats uTrump uthi amademocrats yiwo avimba ukukhethwa kweziphathamandla zikahulumende wakhe yena kodwa kunguye ongakhethiyo lezi ziphathamandla Idale lePhalamende yakwele China livotele ukususwa kwesikhathi sombuso kamongameli okutsho ukuthi umongameli Xi Jinping usezabusa okweminyaka ayifunayo. Inhlanganiso yababengabalweli bempi yenkululeko kuviyo leZipra eZipra Veterans Association isikhuthaze iziphathamandla zezombusazwe esezikhulile ukuthi ziyephumula ekhaya zinikeze intambo zombuso kulutsha labesifazane. Linkuthazo yethulwe ngumgcini sihlalo walenhlanganiso omnumzana Benny Ncube lonobhala jikelele omnumzana Petros Banda bona abase South Africa ngomgqibelo ukuya khankasela ukuthi abasemazweni bavotele ibandla lezaphu ukukhetho oluzayo. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma leStudio 7 eJohannesburg unobhala jikelele weZipra Veterans Association umnumzana Petros Banda uthe isikhathi sabadala sesidlule ngakho sekuyisi isikhathi sentsha ukuthi ikhokhele. Umnumzana Sibanda lezinye inkokheli zeZipra bakwele South Africa lapho abaqhuba emhlangano lamanye amalunga eZipra kanye lentsha eZimbabwe kwele South Africa emkhankasweni ukuthi babhalise bayivotela izaphu ekhethweni oluzayo.
Batsha abase South Africa la uyabakhuthaza ukuthi basukume ngokuningi bawo bayirejista ukuze bavotele ekhaya. Young blood must go to parliament. Women must go to parliament. These pensioners who are in parliament, they should go home and rest. Just accept that it's no longer our chance. Kuzawa lotshintsho.
Umnumzana Sibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende wabadala obekhona kweminyaka engamashumi amathathu lesikhombisa wehluleke kakhulu njengoba phansi kwakhe kube lokusilela kwemisebenzi kwabangela ukuthi izinkulungwane zibaleke elizweni ziye kwamanye amazwe. Ngalokho-ke uthi sekuyisikhathi ukuthi ubukhokheli buphiwe kolutsha labesifazane ukuze kube lenguquko lentuthuko elizweni. Langamazwi agcizelelwe umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Benny Ncube yena oveze ukukhathazeka kwalenhlanganiso ngodlangela lwezombusazwe oluveze ikhanda ebandleni leZANU-PF leMDCT. Uthe njengeZipra balwela ilungelo lokuthi umuntu wonke enelise ukuvota ngakho akekho lelungelo lokwenqabela omunye kumbe ukumbamba ngamandla ukwenza lokho.
I-one man one vote yikweza kudolayo silwela uzibuse so bafanele besebenzise ivoti labo ukukhipha uhulumende abangamfuniyo bafaka abamfunayo. Siyakhuthaza futhi ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sama-election ukwenzela ukuthi abantu bayivota bekhululekile kungala kwethuselo.
Umsekela mgcinisihlalo walenhlanganiso kwele South Africa umnumzana Andrew Thebe ukhuthaza abasemazweni kakhulu kwele South Africa ukuthi bangasoli kuphela ngemlomo okubo kwenzakala eZimbabwe kodwa basukume bayevotela inguquko ezalethwa izaphu ekhethweni oluzayo.
Sithi abantu bonke abeZimbabwe abagcwele umhlaba wonke jikelele abasukume bame bafake uhulumende abamthandayo. Ngicabanga ukuthi izaphu imanifesto yezapho nayinga implementwa abantu beZimbabwe bangayitholi inkululeko akade beyifuna iminyaka yonke le.
Kumkhankaso wazo inkokheli zeZipra zihlele emhlangano lababengabalweli bempi yenkululeko amalunga ezapho lamanye amaqembu achiyeneyo ezalwane zeZimbabwe ngenhloso yokuthi bonke bayevotela izapho ekhethweni oluzayo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Ngenxa yokusabalala emazweni achiyeneyo osekwenziwe inzalo eZimbabwe sekutholakala abanye bethandana behlala emazweni ahlukeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Qinisela Dabengwa endawonye lenkosazana sisasenkosi Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Sesiphila ngazo zena lezi kwesinye isikhathi abantu bayahlangana bengahlala indawonye, so kugcina kwenzakele vele, but ama-relationship lawa amanye asebenza amanye ayasebenza amanye aphumelela amanye abhidlika ngokuya kwesikhathi, kuya ngabantu bena laba ababili abaye behlangene ukuthi bona bangabantu abanjani.
Baba Dabengwa, uyamuzwa lapho uyakhuluma Mkandla?
Ngivumelana nawe, kuya ngokuthi abantu bakhona bona abahlangeneyo ngabanjani, ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wabo uyabe litsotsi phakathi. Uyakusenza ukuthi athi yena uthandana naye nalo umuntu abe sehlangane naye emoyeni kumbe ku-intanethi kumbe ngaphi, yena ezazi ukuthi yena kumbe uthethe kumbe uthethe. So sokusiya ngokuqiniso kwakho umuntu ukuthi yena umuntu wadalwa njani, wadalwa waba umuntu onamanga kumbe umuntu vele yena oneqiniso.
Siyabona ngema Mkandla wena lapha-ke kweze social media kumbe ngithebulule njini bakuzilibazisa, uyakubukuwe khona kuxoxela abantu bathini sibinxa ukukhuluma labo ngodaba lolu?
Isahluko sona esikhe sasibamba sibili, hayi abantu bakhala bathi lokhu vele akusonto yesintwini, akusobuntu ukuthi abantu bahlangane whether kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-inthanethi, ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Abantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England omunye esekhaya eZimbabwe le kuthiwa bayathandana bengakaze babonane, luthando bani lona lokukhuluma nje lingabonani, nyakana kubonani sufika usiba yethuka umuntu ohlangana la engasiye umuntu okade ukhuluma la isikhathi sonke. So abantu abaningi babesithi kuyahlupha lokhu, manilutshwana asephumele lama-relationships ngale indlela, long distance relationships maningi avele aphela sokunokukhala phakathi sibili. Sike sabona abanye at some point bake bagamulana nje.
Ye, khona ukugamulana kukhanyazani Baba Dabengwa into evamileyo kakhulu, so ukuze ukuthi ukubalekele kumbe wenze okuyikho kuyamele ukuthi umuntu enzele.
Ya, khona sokufuna ukuthi nxa ungumuntu ungubaba njengami, wena ungalandi umuntu ombona uhlangana naye ku-social media kumbe ku-Facebook kumbe ngathi ngapho. Wena sokufuna ulande umuntu ombona nawe ophila naye nsuku zonke, hayi lo ozabe ungamazi nokuthi uyisimo bani. Ngoba kunje ngiyakwanisa ukuthi ngithathe imota yomngane wami ngiphume phakathi kwayo, umuntu esena sebona imota leyanenhle ngiyabe ngikuyo sehle sithi hanangumuntu oright, kanti mina vele ngizihambela ngenyawo, ngizihambela ngamanyathela vele kaninalutho. So sesidibana sesethuka sezabaleka anjiye.
Kodwa-ke nxa sesigangela Mamkandla sibili, lina njengoba lingumuntu wesifazane, abantu baphosa ilizwi kanganani khonapho-ke enkundleni ezinje, kumbe vele batshona beshiyela kuphela?
Litshona liphosti ilizwi lithi phosa kusena mini lantambama. Ambona ungantiwa abantu khonokho ukuthi babe besebhukwini lobuso bena labo Facebook labo Instagram, umuntu uyabethola ungani ucatshile ngalokho. Abanye bayaganga sibili okuzwayo ukuthi uyabezazela kamhlophe ukuthi uthethwe kumbe uthethwe, kodwa bayozingena i-messages zonezo ezithi hayi umuhle, hayi mina sengizimisele ukuthatha kumbe lami ngimisele ukwenda. Uthole ukuthi ama-relationship akhona nalawo maningi, umuntu udlala ungani udlala amadayisi nge-relationship ukuthi hayi ongiyenza mthole ekucineni ngiye ngiyabe ngimtholile, kodwa at the moment abanye ngabadliwa izimali, abanye ngabathintini. Into yakhona vele hayi ngamakhasi nje akhona, kodwa sesiwabonile ahlangane khona lapha kuma-social media aphumelela kuhle ama-relationships akhona, abantu bazithathelana bahlala kuhle kamnandi nje. So kuya ngabo bena laba njengoba ejile uDabengwa ukuthi lalo lingabantu abanjani, njalo lokuthi umuntu wakho umtshela iqiniso elingakanani, ngoba amanga sevanile sibile kakhulu. Sesike sabona abanye behamba ekhaya bethi bayachada, uthole umuntu oyachada la evelethethe
kulobo zima lapha-ke. Baba Dabengwa, sicela uvale-ke udaba lolo.
Mina ngiyakhuthaza abantu ikakhulu thina ulutsha ukuthi singathathi ngama-relationship lawa awu-social media, ngoba awalunganga. Kungcono wenze into oyibonayo nawe njalo onobufakazi ngayo.
Siyabonga. Isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sesonke, silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ntambama ngesikhathi sika 7:30.